Phose yonke imigwaqo edolobheni lakobulawayo ayisahambeki ngezimota loba ngenyawo ngenxa yamagodi lawa. Usomabhizimusi wezimota umnumzana Matthew Sibanda uthi ayisilo nyathela elihle eselithethwe ngukhansili.
Yangimangalisa engibona kusenzakala kobulawayo kobulawayo City Council ngoba imigwaqo igcwele amapotholo amagodi lawa awangena imoto phakathi ukuthi imoto ingazibhewuke mayingena kiyo mayigijima. Imigwaqo ifile yonke nje izulu lisina kanje ayihambeki ngitsho. Ma uhamba khona kuze kube ngcono komulo umuntu ohamba emgwaqweni yasemakhaya emareserve. Igcwele amagoda amachibi agcwele amanzi izulu liyana. Mangiyamangala nje ma usithi council ekhuluma ukuthi umile ukulungisa imigwaqo ngoba izulu liyana. Kutsho ukuthi kuzadaleka ama-accident amaningi ke kobulawayo kumbe elizweni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Mloyi uthi kulilungelo labo ukuthi balungiselwe imigwaqo njengabachayeli njengoba bebhadala imithelo.
Kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zimagodigodi. So njengabachayeli kuzathi ukuthi kusicost esikhwameni ngoba siyathenga amaparts siyayenzani into ezinjalo. Singakhuthaza ukuthi uhulumende kalubhekisise udaba lolu ngoba lezi nara siyabhadala imithelo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngenyathelo labo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo ngesikhathi sezulu.
Siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi sezulu imigwaqo eminingi yethu ingani ifile. Lokhu kwenziwa ukuthi imigwaqo yethu njengekhansili okwakuqala i-network yethu singathi i-road network gugile it is outlived i-lifespan yayo. Njalo nxa sikhangela i-program yethu ye-maintenance i-affecthwe kakhulu ngokusilela kumbe ngokushota izimali esingathi i-lack of funding over decades. Lokhu sokwenze ukuthi imigwaqo yethu eminye ibe lama-potholes njalo ibe nzima nxa sihamba ngamabhasi kumbe ngezimota.
Uqhubekele phambili ethi kudingakala imali engekhoyo ekhansilini ukuba imigwaqo yonke yedolobho ilungisiswe.
So njengekhansili siyananzelela ukuthi okwakathesi izulu liyana kuba nzima ukuthi siyenelise ukuthi sisebenze emgwaqweni ngoba ihlabathi kumbe umhlabathi uyabumanzi. Esiza kwenza kathesi ukuthi siyabe concentrate kuma storm water drainage ukhupha ingcekeza lokuwalungisa lapho fanele kulungise khona until iroad kuze fike isikhathi lapha izulu selimile kuba rain season isingani isiphela.
Ikhansile yedolobho lakobulawayo iyavuma ukuba isimo semigwaqo asisesihle kulandela ukuna kwezulu elinengi kuleli dolobho. Njalo imigwaqo eminingi isidinga ukulungiswa kutsha ngoba isimidala bethi isimo semigwaqo sesisibi kulandela ukuhlala iminyaka ethile ingalunyiswa ngesizathu sokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.